Hayi lokho kusho ukuthi ibandla lakhe i-CCC ayimanga laye umnumzana uSikhala kusho ukuthi semjikele ngaphansi kwebhasi ikakhulu inkokheli zebandla lakhe i-CCC kusho ukuthi nje usesele yedwa esesikhaleni sikumele nje abe indoda zibonela qina abe indoda
lona udaba lwengatsha kumbe ama-structures e-party ukuthi kawakho kungabangela na ukuthi ibandla le-CCC linqotshwe kukhetho
ibandla le-CCC ngokubona kwami vele abajonganga ukunqoba kukhetho ngokubona kwami njengolwazi engilalo bazama ukwenza into engazake yenzeka engajwayelekanga bazama ukuthi benze ibe i-party yabo ibe yilokho kuthiwa yi-social movement nxa i-social movement kutsho ukuthi iyabe ilibandla nje kuyabe kuliqembu labantu abangalama kungabangalazikhundla kungalama ama-structures kungalabantu abalezikhundla kanti yinto-ke eyabe iqala-ke ukuthi babe sebebancintise kukhetho ama-social movements ajwayelanga ukuba ngawokuncintisa ukhetho ajwayele ukuba abe asetshenziswe ukuqoqa abantu ukuthi bayenze into ethile njengokuthi baqoqa abantu ukuthi batarake benze okwenziwa ngabantu e-Yugoslavia bekhenqula umbuso kamongameli owayengomongameli welizwe lakhona ngale uSlobodan Milosevic yikho okusebenza khona kakhulu lokho kuthiwa ngama-social movements awadingi ukuthi abe lama-structures so ngicabanga ukuthi umnumzana uChamisa uzama ukwenza njalo so kangiboni ukuthi vele bajonge ukuthi bahambe kwekhethwe bona bajange ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esifaneleyo batela-ke bacabanga ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esithile banelisebenzela ukuthi basebenzise balelithi citizen phela into yabo yeluke kuhle ukuthi nxa abantu bengangena amalunga esi-CCC engangena ezitradeni bashise izitrada benzeni amapholisa nxa esebachaya sokutshelwa i-international community ukuthi ichaya ama-citizens so ngezinye indlela sokusenza sokwenzela ukuthi amazwe anjengabo-America abe sengenela-ke elizweni so abalandaba lokhetho kodwa kulesizathu esinye esithi nxa sisikhangele bale njongo yabo ejonge ukubangela ukudlakela lokungahlaliseki kwelizwe esithi thina yi-instability elizweni ukwenzela ukuthi besokubuya amazwe anjengabo-America angenele-ke kube lempi ezimbabwe athi kugenqule uhulumende okhona owe-ZANU-P F abalandi lama-elections ngoba nxa ufuna ukulungiselela ukunqoba kukhetho kumele ufake ama-structures ukuze ube libandla elimileyo kodwa bona abakufuni khona ukuba libandla ngoba vele akulani le njongo yabo abafuna ukuyenza.